Bazonde bakanunu abo abemba igolide endaweni le. Abathi bakhepha nzima igolide kodwa abatholi lutongo ba inkampani ye Tefwal kayibhatali ngemfanelo. Mnumzana Mzinga Ncube ngomunye okhepha igolide emgodini lo lezinye indawo ezeduzane eziphansi kwenkampani le.
Into ekhona lapha ayiqondakali. Yikho sicina sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kuba bavela eMpumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefwal Mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathelelend. Mnumzana Mandla Sibanda isekamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke inxa sengisiyafika ngale ngegolidini bayandithathela ama-percentage 35% ethathwayo. Abantu abavela eGarari asibazi ukuthi bavela baqhatshana bona kodwa amashona wodwa. Ngena amaNdebele abe seqhathelwa phandle ukubana ngani amaNdebele labana babe bethunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngani kulobandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngendlela engayisiwo.
Izakhamizi zakulindawo zithi abaphathi ntambo bomgodi lamapholisa bayakhahlameza bona bezama ukuziphilisa. Unkosazana Fesikel Khumalo ulevinkile endaweni le.
Thina into esikhala-ke ye-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli salilwela, okhokho bethu balilwela, sicela ukuthi nathi sijabule imali sendaweni. Isiphaza shop esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor gwetsha. Into abayifunayo ukuthi bayasidilize. Khona kungeneni kwabo asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Maswingo yibo abanikazi bemali. Abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kamakhumalo agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi uzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amathathela kahle eyabe ngiyoke bethumwa isebenza kungweni ekhalvini uyahlukumeza abantu kakhulu bathi sidilize imikhulu siyakezinzinzi njengazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa yakhe endaweni e-Rome sokumele ukudilize suyakhile suyakona futhi usufika suqedile ubuyelo susifakela amatrasi ngomamalo abuye afika adilize athi yakhokomthethweni.
Umnumzana Mthuthuzi Ncube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa akatholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Njenjenjiyinyindisiwa ngethemba sebalekile masine isikhathi eside 1 year ngekho ekhaya sengisaba khona lokufona nje hhayi kumnyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani akumangalisi noma athola sewulinxiwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu yizakhamizi labogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Umuntu angatholi igodilakhe indawo yokuthi ahebhe yes to come and read the contract but most of them bayageba kungekho emthethweni.
Indawo le yeseniyatsen ekhezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyanga zonke othi akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnal Mining.
Ayikho i-Task Force ayo ukuthi senzeni. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining area. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping here? Bobathatha nje kuphela i-cold. Yikho sithi kuyabefuna abantu bathi sit down. Ama-miners, traditional leaders, ama-business people, abantu bathini bakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho kuyeliwa kakhulu kulindawo lapho tshekitha abagamulana khona ngamabhemba amaphosiseni yelisen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ePhinga ugebha kulo mgodi.
Into esesiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza lawo uyatshela umakhelwane wakho lawo ube ngugayidi kamakhelwane
baminyene njalo tshekitha abakhe izindlu ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugwejwa umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi ikokho abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi ikhuhlane sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu asikwazi kumbe kuletha igcwala ezinini.
Otshekeja basendaweni le abedlula enkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngimele Studio 7 eSanietsen KZN, Matheleland South Province, igama lami ngeza Jesus Banda.